Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, Bela Act, asikho isikolo kugoqela lezahulumende esilomvume yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yaleli banga noma bengelawo amaphepha. Ugatsha lwezemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We felt that we needed to put together all the court judgments that and make them legal.
Sibone kufanele ukuthi sifake endaweni yezinqumo zemthethwandaba ebezisithi abantwana bonke bavunyelwe ukungena esikolo loba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuza bangela maphepha bavunyelwe ukufunda.
Lumthetho usemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi kokuzama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bacine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Ngesizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Thina sithi sibonge amazwi kamongameli, siyizizalwane zethu seZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho. Siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esiqhase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala i-matric, sebenekusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa, amalungelo esesiwaphiwe makhulu kakhulu. Siyabonga.
Igqwetha likamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni zingabi iy'ndaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumele ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi i-upper guardian abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi lumthetho usuthiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde zikanonwabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla leDudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephula umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zabo leSouth Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi kubona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigangi ngoba bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Kusitho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantwababo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokeli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get.
Lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda loba ene passport loba engalayo. Baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the breadline.
Umnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Nelo Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.